indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 Mbimbitho 2018 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Sayo yamukela i-judgment ka-hlonishwa uMalaba. Ngoba sakho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokhu esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga.
UZulu kwamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe umthetho ndawo weConcord sokuba izisebenzi zonke ezaxotshwa umsebenzi ngo-2016 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela advance kokuya ukuthi anje umuntu ayikabi umthetho vini lokho ekukhulunywa ngayo kwathi ngezwe ukuthi sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial bill commercial internet yokunye lokunye ikwethusela abantu but ke sebenza ngoba abantu bayisaba nje basikhuma kanje so sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet.
Abasakhulayo abakhankasela ukuba umbuso uthathwe ngabatsha bakhuthaza uhulumende ukuthi ajiyane lo mkhuba wokwethusela uZulu osebenzisa ubulembu be-intanethi. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili unani labakwanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumahluli womthethondaba waphezulu weConstitutional Court sokuba zonke izisebenzi ezaxotshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2016 ngemva kokunikezwa inyanga ezintathu ziphiwe inhlawulo yokuphazanyiswa kwempilo yazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale leConstitutional Court lilahle udaba obelulethwe emthethwandaba ngabenkampani yeGreatermans. Omunye wabatshengise lokhu kujabulela isinqumo sika Justice Malaba ngumnumzana Njabulo Ncube obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF.
Sayo yamukela i-judgment ka-hlonishwa uMalaba ngoba sakho ekuqaleni ukuthi khona okwenzakeleyo akulunganga. Kodwa selokhu esaba ukuthi imali yakhona izatholakala yokuthi khona bephiwe laba abantu abasuswa emsebenzini ngendlela engalunganga. Okwesibili, abanye sebafa bebulawa ukwethuswa yokususwa emsebenzini bengakhangelela.
Osekudingakala uNcubethi ukuba kuhlalwe phansi kudingwe amagqwetha azaphathisana nalaba bantu abagxotshwa umsebenzi ngaleso sikhathi.
So kumele ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale amagqwetha alolwazi angakwanisa ukuthi khona udaba lolu akijimelalo imali zabantu zitholakale ngoba siyakwazi ukuthi khona amanye amakampani akhipha abantu emsebenzini imali babelazo base befuna nje ukwenza lokhu okuthiwa ngesikhiwa ama-super profits.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi osekusenzakala yimizamo kahulumende ukulungisisa okwaphosiswa nguhulumende owayekhona ngomnyaka ka-2016.
Justice uMalaba ukwenzileyo usenze i-new dispensation le esikhuluma ngayo kungani isisondile eduze le-justice. Bonani ngendlela oyenze ngayo useyenze i-government ibonakale njenge-government emela amalungelo abantu. Ngoba ungakhangela i-judgment owayenzile kuqala laphana kwakungani ufuna ukwenza ungani amakhampani aqakatheke ukudlula abantu ungani amalungelo abantu abalandaba lawo but yena usebuye njengomuntu onjani oselungisisa konke lokhu kwakusenzakala kabi ngesikhathi kuzakuzolubhethi mgabi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukubonisa umhlaba wonke ukuba yena wenza izinto ngendlela ehlukileyo kutsho uGumbo.
Yes, kodwa kumele sinaze ukuthi kathesi uhulumende lo ubusayo khona kathesi kaAmazon nangapha. Uzama ngazo zonke indlela ukuthi etshengise abamhlophi iwest ukuthi usejinjile. So ama-judgment afana lawana lawo, ngamanye ama-judgment azama akayenzwa, aphiwa ngendlela yokwenzayo, yokutshengisa i-international community ukuthi i-government kamnangagwa isitshintshile ayifani nekamgaba.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi siyajabulisa lesi sinqumo.
Kodwa okuphinda kusidanise ukuthi ke umthethwandaba ofanayo yiwo owanikeza i-ruling kuzuba judgment kanye lezisebenzi ze-greatermans. Labaningi nengamanye amankampani alandelayo exotshwa abantu umsebenzi bethatha i-advantage yokuthi umthethwandaba utheke abantu bengaxotshwa in just 3 months andubana bahambe bengaphethe lutho bengazuzanga indleko zabo. Kuyasidanisa ke ngoba kule inconsistency in application of the law akucaci ngoba umthetho munye yiwo ophinda uguquke ngesikhathi esilandelayo kungazange kwaba lokutshintsha kwemthetho elungiswe yiParliament. Kusisho ukuthi ke inconsistency enjenganaleyo yinto esidanisayo kakhulu. Kodwa kubuye kusithabise njalo ngoba lezi zisebenzi sesizathola ke indleko zabo.
Inkulungwane zezisebenzi zalahlekelwa imisebenzi ngemva kwesinqumo esesisaziwa ngelokuthi Zuba Judgment sika 16 Ntulikazi ngomnyaka 2016 lapho umthethwandaba wanquma ukuba inkampani ilakho ukumisa umuntu umsebenzi ngokumnikeza ithuba lenyanga ezintathu kuphela njengalokho kwenziwa yizo isebenzi nxa sezifuna ukuthiya umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe Zimbabwe Democracy Institute abasakhulayo abakhokela iqula elikhankasela ukuthi umbuzo uthathwe ngabatsha abasebenzisa i-hashtag i-generational consensus le media center bakhuthaza uhulumende ukuthi atshiyane lomkhuba wokuthusela uzulu osebenzisa ubulembu be-internet njalo evule indlela ezenza abantu babusebenzise ngobunengi bekhululekile. Gibson Bebe usinika lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe yi-ZDI eHarare kuhluzwa indlela ezisetshenziswa nguhulumende ukuhlolisisa ukuthi abantu basebenzisa njani ubulembu ezenza abantu besabe ukusebenzisa ubulembu. Emele i-ZDI ingqungquthela kwezokudinga ulwazi ubekezela Gumbu uthe umhlangano lo ubungowokunika amabandla atshiyeneyo imicijo ezabanceda ukusebenzisa abazakwenza lo zulu ngobulembu.
Into esikade siyenza ukuthi sihlanganise abantu esingathi barepresenta ama-groups atshiyetshiyeneyo, amaqembu atshiyetshiyeneyo eZimbabwe. Sibe sesibanika ukuthiwa yini imicijo ukuthi bengayisebenzisa njani i-inthanethi ukuze benjani bencede abantu ukuthi bethole amalungelo abo ukuze belungiselele ukhetho lolo olubuyayo. Ngakho ngibonani njengoba sesiyenzile kanje so aba omunye nomunye umuntu esuka khonapha usesiyayenza lokhu akuphiweyo.
Uphinde wathi i-cyber bill le engakabika ukuba ngumthetho indlela yokuthusela uzulu ukuthi angavezi imbono yakhe ngohulumende esebenzisa ubulembu.
Izindlela zokuthi bethuse bayethusela advice. Konke akuthi anje umuntu ayikabi umthetho phela. Lokho ikhulunywa ngayo kathi singezwa ukuthi sefuna ukuyenza ibe omnibus bill ihlangane le-commercial deal, commercial internet lokunye lokunye. Ikwethusela abantu but kuyasebenza ngoba abantu bayisaba njengoba sikhuma kanje. So sokwethusela abantu ukuthi besuke bengangeni ku-internet ngoba i-government, uhulumende wethu ukhangele ukuthi nxa engavumeli ukuthi abantu bengene ku-internet bonke labasemakhaya bazawelazi iqiniso bazazibonela okwenzakalayo njalo bazachallenge njalo yena uzaluza yikho okusabayo kunalo.
Emela iqembu labasakhulayo ele-generational consensus umnumzana Gift osalosiziba uthe ubulembu sobuletha ukuthula izibindi lokwehla kwendaba zokwesaba nodlakela olulethwa ngokhetho yonke iminyaka.
Abalula kathi ukuthi abantu ayebekwanisa ukuphikisana besithi ayikakwanisi ngoba kunje lo uyakwanisa ngoba kunje. Unlike kudala unxa sasihlangana endaweni eyi-1 kwakusiba nzima ngenxa yokuthi gcinitshana ngamampapa uma utshela ukuthi hayi lo MP okhethe uyothina simfuni. So ngibona ngani kuzayehlisa indaba ze-violence kuma-elections. Sizadila le ndaba yokwesebe nxa ukuthi konke sonke sesikwazi ukuthi idingu yesimbone emapictureni ekuthwele izikafu. Sesikwazi ukuthi idi wakubona nguyena lo othi wayenza ikuwe nale. So sesikwazi ukuthi njalo futhi ukukhontisa nalo mfana omncane lo othi wawushamisa. So sesikwazi ukubana ke singesabi ngenxa yokuthi umfana omncane la esehambe phezulu wathi mvunge yamchallenge.
Usuziva uphinde wathi abathi ubulembu sobuletha obuthutha kwabatsha abakuzwisisi ukuthi ukutshengisela kwalamalanga sokusenziwa njani wale umbono othi abasakhulayo abasenelisi ukutshengisela nokuveza imbono yabo ngendlela ezazisetshenziswa kudala ngenxa yobulembu asebetshona bekuwo
abantu balolahleka kakhulu ngenxa yokuthi abatsha bagcwele ku-social media bephikisana nabadala sokuthiwa hhayi bayenze ukuba khona kuphela bephikisa kuground abakho hhayi bathe sebeqale ku-social media besuka ku-social media sebesiya kuground uma usithi ngikhuluma into engakayizenzakali ku-shutdown abantu baqala nga baqala i-shutdown be baqala i-social media and baqala bayakhulumisana ku-Facebook bakhulumisana ku-WhatsApp ukuthi akusasa siyavala iZimbabwe then babe sisiyavala iZimbabwe physical ngabe thiwa ngama-TV anje ngabe thiwa babonakala behamba hamba etown abathengisayo bethengisa abadinga imali bethima kodwa bonke bathi nathi hayi namuhla isitiyaway sonke siyatshengisela sabe sezindlini
isikhulumeli sebandla lentatheli izindaba eleyoung journalist association yoja umnumzana Leopold Mnende uthe ubulembu yindawo kazulu aveza kiyo okusenhlizweni yakhe
uhulumende kumele ashiyane lokuzama ukugavena i-internet ngoba yedwa i-platform esifalele uzulu ukuthi eveze lokho ayebe kubona lokho ayebe ngakuthandi uhulumende yena usase lezinto eziningi kakhulu angakazilungisizi elizweni leli afuze ebe ezilungisa njalo ukuthi abasakhulayo sebedlalela ku-internet asikhonto e-wrong ngabantu abaveza imboni yabo abangakuthandiyo abakuthandayo lokunye ababekufuna ukuthi uhulumende akwenze njalo akutsho ukuthi babebengekho emgwaqweni xa sokusenza okufuze kube kusenzwa
uhulumende ubikwa eseseduzane lokwethula umthetho ozakuhlola indlela uzulu asebenzisa ngazo ubulembu osokusethuse uzulu wasolwa ngabamela amalungelo akhe ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bhede
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi yenelise ukubhalisa abantu abaphezulu kwenkulungwane ngemva kokugqitshwa kohlelo lwe-BVR mop-up exercise ekuqaleni kukanhlolanja. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uzulu awuhambe esiyabhalisa ema-ofisini awezeki. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Victory siyanqoba kanye le-Ebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lo mdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama i-netball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwisha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopaf but we continue registering ngoba on Monday
umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umdlalo leyi siyenzela obana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelo hlelo olu-ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yi-biometric voter registration. Ontanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngingathi kwezombusazwe. Bangabantu abasheshela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beyeregister ukuvota, bengaregister ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory Siyanqoba, uMnumzana Sabelo Siwa, uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda grounds singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele ukubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu uMnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli njalo futhi yindlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve uma issues lawo and then also yinto enhle nje ukuthi bethole i-chance la ukuthi bebele-education ukuthi yano ukuvota yinto ilungelo labo labo kumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball uNkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu mbona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzele team abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zona ezesithi nginto zokuvota zona sombona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports so kuyakhuthaza abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje sombona luhlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba ngimelele ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 la 15775 kHz. Kulive talk lamhla ke sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi kulabanye ababuyele ekhaya besiyavula amabhizimusi kumbe besiyasebenza. Le yiStudio 7 esakaza siseWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Uzbekistan libekele umhlangano wamazwe awenato ukuthi lizinikele uba ngumlamlankunzi ekukhokheleni inkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwele Afghanistan lalabo abalwa becatsha kulizwe lelo abesimuslim abadlulisa amalawulo bekuqembu le-Taliban. Impi yomdeni yakwele Afghanistan isile minyaka edlula elitshumi lasithupha. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje uProfessor Jesse Jeremiah wenelise ukuxoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ongumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakhola esiKristu bebandla lamasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference kumbe ZAWAC. Unkosikazi Ncube ulandisa ngomhlangano omkhulu owenziwa minyaka yonke oweZAWAC owalonyaka ozakwenzelwa esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kusukusela ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho kusiya mhla ka 1 ngomabasa ngesonto.
Ngingusisa ngizalwa eLwagwele eMakhulambila, kodwa khathe singendele eNsuza koNcube koGawule, ngumalukazana wakoGawule. Ngize lapha eAmerica ngo-2000.
Sungeneke kumpilo yaseMelika, ikuphethe njani?
Hhayi, kumnandi la, kumnandi lapha sisa, kumnandi lapha, kuyadliwa, kuya yonke into yahamba lapha. Baqinisile ukuthi lilizwe elilochako, sinathi uchako emini lantambama. Everything is going, but you know what? Ekhaya kusekhaya bakithi.
Yeah.
Loba sikhona apha sisithi kumnandi, siyakukhanuka eZimbabwe. Ngiyakukhanuka mama ekhaya, khona ngapho ngiyakukhanuka.
Sisedwabeni lona lolo olokukhanuka ekhaya. Lina-ke abaphila lapha eMelika abadabuka eZimbabwe, lile mcimbicimbi lalo njalo lelihlanganiso lapho elihlanganela khona, kumbe lingaba ngamakhosikazi kumbe ngabeZimbabwe abazimuli, lapho elihlanganela khona likhumbula khonokho elaliwenza ekhaya.
Sike sakhuluma ekuqaleni komnyaka ngikutshela ngeqembu labomama okuthiwa yiZawadi, iZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Iqembu leli laqaliswa kuyinjongo yokubana sasikhani komama bethu ekhaya. Sakhula sibona omama behamba kubo Dorcas Federation, behamba kubo Women's Ministries. Sabuya lapha eAmerica sahlalisa izungu sathi
asikhangele kakhulu oweGeorgia umhlangano obuya ngempela sonto yonali. Liqoqeni
dadewethu, abadala bathi akubuzwa ozwayo. Mina sengikutshintsha ngithi akubuzwa olamehlo. Izinsizi esilazo lonyaka esizikhangelelo kakhulu ngamantombazana ethu esibuya nawo. Abantwabethu abaphakathi kweminyaka elithumi lantathu kusiya ithumi lasifica munwe mbili 18. Yilo iqembu lethu liqakathekileyo lonyaka. Esibuya labo esizama ukuthi sibabumbe njengabantombazana bakhule. Abanye bakhona abazalelwe khona, abanye njengoba nangutshela ukuthi mina sengileminyaka engibuye ngo-2000 sendle 18 years. So sifuna ukuthi sihlale labo phansi sike sibatshele ukuthi kanti thina okwenza sibe nje sivela ngaphi, sibatshele ngokukhoza kwethu besabatheni. Sibuye labo egangeni la ukuthi sizokhuluma labo. Labo babuza imibuzo, abalapha bayabuza, abafani lathi okwakuthi umama whatever ukukhuluma yokuliqiniso. Abalapha bayabuza
wathi nhlengubamba umlomo khona lapho. Yeah. Bavela ngapha abeza emhlanganweni walonyaka?
Silabomama bavela England, silamama aZimbabwe naseCanada ayeza lawa sendleleni, silama Zimbabwe naseIreland ayeza sendleleni, silabo abanye bavela eBotswana. Omama ba on fire for the Lord, ba on fire for ukulungisisa imizi yabo, impilo zabo. Sazani izihlobo zethu ibona besilabo khona ngafakathe sisiswami. Umama umelele ukuthi bona bosisendihlangana labo babe yibabangihambisa ekhaya. Sazisana ukubana ungaze ubuvele eZimbabwe eHarare, mina ngivela kobulawayo, simuntu munye. Thine America kulashona kulandebele sibambene ngoJesu.
Obabakazi kabaseku basala le ekhaya.
Kilo nyaka silamaqembu amanzi, sile qembu elikhuluma ngezomtshato. Sifike lapha sesibhizi, ubaba nomama sebesebenza, yazi ukuthi kugcine sokubangiswana bakithi ukuthi kanti opheka yombani, sembangisa lo baba ukuthi apheke. So siyahlangana njengabomama sibonisane lapha, esese-xe kakhulu sikhumbuzane ukuthi hayi, khumbula umama uthi wabuphatha njani ubaba. Sibe lelinye iqembu elikhuluma ngezama-social media. Abantu bayaposte, yazi umuntu aposte nethe ozuzibuza ukuthi kanti umuntu lo ukwanile yini. Uposte le nto zezindlini zakho zibone ngumhlaba wonke. Kule zinto zokuzifaka ku-social media, kule zinto zokuzigcina ungaze wakhipha amathumba akho aziwe umhlaba wonke. Then silelinye icembe elikhuluma ngokuphilisana njenga. Uyazi phela kuthiwa mama siyakhuluma, njengoba usizwa vele ngiyakhuluma khona. Lokuxabana siyaxabana futhi. So sizama ukulungisisa ubudlelwano bethu. Ukuthi mankazana sihambile la, ukuthi kusasa ngizwakele sothiwa ngikhulumisana nomunye umZimbabwe, nishiwa sikhona belizweni likaTrump, kambe shiwa kuyini khonokho? Amanye amazwe kawabone uJesu ngathi.
Liqalisa nini, ligqiba nini umhlangano?
Umhlangano lo uyaqalisa ngolwesine ntambama. Siyaqeda ngesonto, siyabe kuthiwa seKahata Springs eGeorgia. Ngifuna ukubingelela izihlobo zami zonke ezikhona ngapha eZimbabwe. Mama na John Fett,
sawona mwanya kutanda manyoni maini nabu siputwa John Freddy Jeffrey Jetho Justice umama mdala maini yebwa na wami yalithanda lonke masabatha ekhaya siyahamba alihambi vangeli
Unkosikazi Sister Sibanda Ncube ngumongameli wenhlanganiso yabomama abangamakholwa esiKristu bebandla lemasabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani laba kwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gagaba embikweni awethule lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
Umbiko wethu lomphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lamhlanje uveza ukuthi nyakenye kulesizalwane seZimbabwe esibanjwe sinesidindo sokuzibazela esogatsha lwendaba zasekhaya emngceleni weBeitbridge. Ukhombisa njalo ukuthi kubanjwe izizalwane seZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezine 4301 ezibanjwe zezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ngesikhathi samakhefu ekhisimusi lephasika. Ziphose zifike izinkulungwane ezintathu 2907 izizalwane zeZimbabwe ezitshelwe ukuthi asavunyelwa ukungena kwele South Africa okweminyaka kwabanye efike emhlanu ngenxa kweqa imithetho yokungena elizweni. UMnumzana Gigaba uthi ngomnyaka ofanayo amasosha alondoloza umngcele abambe abeZimbabwe abedlula ikhulu 237 bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. La amanani achiya phandle labo abangabonwanga ngabomthetho labese bevele bephakathi kwelizwe ngalesi sikhathi.
In this regard, the border environment remains vulnerable in terms of civilians and officials who facilitate.
Lokho kusho ukuthi imingcele yethu isengozini yokufohlelwa yilabo abangena ngokungekho emthethweni bencedisana nezinye iziphathamandla. Sikhuthaza izihambe ukuthi zingabi yingxenye yale inkohlakalo bese sicela njalo ukuthi kungabi khona obhadalela usizo logatsha lwethu ngokungekho emthethweni.
IZimbabwe ijintshana leMozambique ukukhokhela iqula labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena kwele South Africa bese kulandela iLesotho leBotswana. Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi lincane kakhulu lelinani nxa kukhangelwa bonke abasuka eZimbabwe bezodinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi leli nani lilakho ukukhula ngekhefu lephasika nekhisimusi lonyaka njengoba ukulunga kwezomnotho kulokhu kuhamba ngesiqubusonwabo. UMnumzana Gretman Mkhwebu uthi ukuze lolu hlupho luphele ele South Africa kufanele lenze kube lula ukuthola amaphepha okusebenza kuleli okuyinto enza iningi labeZimbabwe lingene ongekho emthethweni.
Uthola ukuthi uyasebenza lapha o-aplayela i-work permit uzolinda uloku yahamba uyajika uyahamba uyajika iminyaka isiziphele ngu-15 njalo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhambile waya eZimbabwe sewuyabuya lapha unikeza 1 day kumbe 2 days e-border gate. So ngemva kwalawo mali amele bese uphumile kanti wena uyazazi uyasebenza uzobuyela nini ekhaya ngoba ngabe abelungu bayafuna lapha emsebenzini la.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Nleya yena uthi uhulumende weZimbabwe uzafuze enze okwedlule lokhu akwenza manje ukuze anakakele izalwane zakhe ngokugcweleyo zekele ukubalekela kwamanye amazwe.
Bengicabanga ukuthi i-government entsha yeZimbabwe kufanele iyenzele abantu imisebenzi ukuze abantu abafisa ukuya ngaphandle kwamazwe noma abahlala ngaphandle kwamazwe babuyele elizweni lapho. Ngabe kuthiwa iyawuyenza umsebenzi wayo ukuthi i-embassy yayo nama-consulate abo kube lula ukuthi umuntu ovele eselapha eSouth Africa aplayele i-passport.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi izisebenzi zalo amapholisa, amasosha, abezemithelo labezemvelo bazabe begcwele emngceleni yonke lizwe ngaleli khefu lephasika ukuze kwenqatshelwe ukwephulwa kwemithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. UZulu wamukela ngenjabulo isinqumo esenziwe ngumthethwandawo weConcord sokuba izisebenzi zonke zaxoxwa umsebenzi ngo-2017-16 ziphiwe inhlawulo yokuziphazamisa impilo yazo. Izizalwane zeZimbabwe zibikwa zihamba phambili kunani labakwamanye amazwe abephula imithetho yokungena lokuphuma kwele South Africa. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu olivalisayo ngenjabulo ngoGibbs Dube.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.